imbali isitshengisa ukuthi ibandla lezanu lokhu lafuneka ngo-1963 alizange libe lebubelo laba libandla eli-semi-military quasi-military ukuthi libe i-civilian party hhayi kuyeshula yikho namhlanje libona nje ama-national heroes sengama-generals ibandla le-party yezanu libandla elilamakhanda amabili ngapha ngamasotsha ngapha ngabantukazana. Yikho-ke sibuhlungu ngoba izanu ayilandaba legazi, izanu iphathi yegazi, iphathi yeropa.
Uyamuzwa ubaba uMafa babachuma uthi lina kuzanu vele lingababulali, liyabulala liphila ngegazi. Nanku phela bathi abasekeli benu yibo ababulale u-Ali lasuka layatshisa izindlu.
Okokuqala yekela lami ngifikona nezibuhlungu lezo laba ku-Ali ngolahlekelwa zindodakazi yabo uMobloxin. Bese ngisithi mina-ke ngizakifina nokudangala bengisaphelele so much ukuthi bona abantu bakithi sebefike to a point ukuthi sebe-socialize ukuthi into yonke badesperate ukuthi bayigcobele kuzanu PF. UMobloxin Ali prior to indaba yakhe ekunyamalala anengumuntu ongaziwayo usuke usizibuza ukuthi bona so-ke noma sothiwa izanu PF isihlanya sesingazi kumele into nayothiwa uMobloxin sishiya abantu abanjengobaba uMafa ayithi baziwa abaziziphi emkhankaseleni ithenisi yabo shethi kumele uMobloxin ongena ngisho any-significance at all in terms of indaba lezi ezombusazi yibo lapho bona kuthi-kena no kule something. Into mina engidalisayo kakhulu ukuthi into lezi zivame ukwenzakala muva kokuthi kuyabe kulento ezabe izayenzakala kuma-international stages. Kade siyakwazi ubana kule program ebuyayo eRwanda, i-program le ngikhuluma i-Commonwealth meeting of amazwe ake-Commonwealth and yinto esegcekeni ubana iZimbabwe ezashifiswa kungene umbuso omutsha oqokelwa ngoba uMnangagwa besizama ukuthi sithi hayi sicela ubana sibuyele lathi sibe ngamalunga e-Commonwealth. And ngenxa yokuthi kule nto enelani ebuyayo vele behlala sesizosazi ukuthi nakuzaba lento enje ezayenzakala eyenza ukuthi bena kungcolise ibizwe lomkhokheli wethu ukwenze ntona iZimbabwe ibe yi-topic kuthogame.
Ngiphenduke kubaba uMafa, sibona ibandla lenu lapha lithi kulomunye njalo umsekeli we-CCC obuleweyo ngolwesibili u-Edison Chinembiri owezengeza. Libona amapholisa eluphatha ngokusuthiswayo yini lolu daba baba Mafa, njengoba sibona liyawasola ngendlela aphatha ngayo udaba luka-Ali?
Athi bo amapholisa iwazisolisayo, amapholisa afanke aguquke asebenzele abantu esithi i-police service hayi i-police force. Sakutshintsha lokho. Nango umuntu we-ZANU PF uqolotshile esithi abantu bangabuyi esililweni, sefake i-PI ukuthi imuli yako-Ali ingakhaleli isihlobo sayo khonapho. Wase wafaka i-PI ukuthi abantu amamandla wonke angafaki abangagqoki izigqoko zabo. Bathatha umsebenzi wamapholisa abantu bezana abafowethu, kodwa amapholisa abakambophi lowo muntu oqalileyo ukuhlukumeza abantu futhi bengagqoki izigqoko zabo abengakhalelwa khona, bahle badiclare bathi yindawo yezana. Yikho-ke ngibona ngani amapholisa akawaziteze. Thina siyawathanda, kungaba lamanye overzealous, kodwa amapholisa alungile, ayathunywa. Yikho-ke akazixexebule kuma-political party activities. One, ubaba uChuma uthi u-Ali ngubani kaziwa. Ubaba uChuma uyakhohlwa na ukuthi i-politics yethu ihamba ngama-wards ngama-constituents. Yikho-ke u-Ali ede very popular ward yiyo edekikho.
Baba Chuma, sesiphetha, ungathini ngalimbiko yalamhlanje e-CCC ethi kulelunga lalelibandla njalo elibulawe ngolwesibili uEdison Chimbiri. Kanti ngokubona kwakho lungaqedwa njani udlakela lolu ngoba kulokwesabela ukuthi lungadlondlobala kugcine kusiba kubi elizwe?
Okokuqala njalo kumgqoka yikuthi yena abantu babananzeleli ukubana amaphathi lawa wonke yinto ebuyayo ihambe njalo asiyo nto okumele ugcine uchithe igazi ngayo. Uthile uma wathi igazi lisala selikuwe wena ngokwakho onguwe ozele isisenzo.